indaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyalambulela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesine mhla ka 20 kuMfumfu 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha olubona ngokulondolozwa kwamajele olweZimbabwe Prisons and Correctional Service soluphe umkokheli we-TCC umnumzana Nelson Chamisa imvumo yokuyabona isiphathamandla sebandla lakhe umnumzana Job Sikhala labanye bakhe asebelenyanga ezine bevalelwe entolongweni. Inhloko kahulumende wakwele Bhilithane unkosikazi Elizabeth Truss uthi usetshiya umsebenzi ngemva kwamalanga angamashumi amanelane kuphela 44 ekulesi sikhundla ngoba amalunga ebandla lakhe engasamfuni. Inhlanganiso kahulumende weMelika e-USAID lamhlanje inikeze iZimbabwe usizo lwezigidi eziphose zifike kumashumi amane amadola eMelika, $36.7 million yokuthengela abalambayo ukudla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha olubona ngokulondolozwa kwamajele olweZimbabwe Prisons and Correctional Service soluphe umkhokheli we-TCC umnumzana Nelson Chamisa imvumo yokuyabona isiphathamandla sebandla lakhe umnumzana Job Sikhala labanye bakhe abalishumi lanhlanu asebelenyanga ezine bevalelwe entilongweni. Kodwa lolu gatsha lufakele uChamisa imigoqo amele ayilandele. Lokho kuza ngemva kokuba amagqwetha akhe ebhalele usikomitshi wamajele incwadi ecela leyo mvumo kulandela ukuvinjwa kukaChamisa ngonogada bamajele. Encwadini yokuphendula amagqwetha kaChamisa unobhala obona ngezemithetho kugatsha lwamajele uthe umnumzana Chamisa uvunyelwe ukuyabona abasolwa kodwa uthe kumele atshele isiphathamandla phambilini kwesikhathi. Phezu kwalokho uthe uChamisa kavunyelwa ukutshaya izilogani zebandla lakhe kumbe ukukhulumisana labantu duzane lamajele lapho esiyabona osikhala. Uthe akumelanga njalo abe lezibotshwa lezi okwesikhathi esedlula imizuzu engamashumi amathathu i-30 minutes. Sixoxe lo kansila webandla le-TCC kobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu.
Indaba kukhona indaba ka-Honorable Job Sikhala labanye bakhabinyathini labana ipolitikali akwendaba esingathi i-criminal. Yikho siyamangala ngenxa umongameli wethu we-TCC u-Advocate Nelson Chamisa sewavunyelwa ukuthi ahambe ayebabona ngemva kokubalelwa isikhathi eside kakhulu kwavunyelwa umuntu wakuqala. So bebephuza becala ukunika-ke ithuba lokuthi ahambe ebabona besenzela ukuthi banike ithuba uDouglas Mondora onguye abasebenza naye. Yikho kakumangalisi-ke kathesi njengoba uDouglas Mondora esehambile-ke uJob Sikhala bala ukumbona, yikho sekuvunyelwa-ke umongameli uChamisa bese befaka-ke le migoqo ukuthi kakumelanga akhulumisane labantu. Mhlambe thina simanze ngaso simomomo kaChamisa xa abantu bembingelela kumele aphendule phela akhulume labo. Ungumongameli webandla ungumuntu azakalayo elizweni kwenzakala-ke kube lama-journalist aseduze befisa ukukhulumisana naye bebuza okuthile. Akumelanga-ke avale umlomo ale ukukhuluma labo. Kunezibotshwa ezinye lazo ezimaziyo njengomongameli welizwe abazafuna ukukhulumisana laye aseyalelwayo ukuthi akhulumisane nabo kuyinto njengaqondanga okutshengisela ukuthi ilizwe leli-ke libuswa ngodlame kakulandelwa umbuso kantando kaZulu. Akumangalisi kuvele kuyezakala okwenziwa-ke libandla lezanuqefu lo emasontambo somnangako.
kodwa abezanu PF bayakulandula ukuthi balokwenza lalolu daba njalo bayangenela ekuhanjisweni komthetho ngitsho la uhulumende uyakulandula lokho
bayakulandula phela umphakathi wazombambelo yangekavuma ukuthi ngiyaloya ngiyathakatha isela ungalibamba litshontsha ulibuze ukuthi kati ubotshelweni uzathi bathe ngitshontshile yatsho ukuthi ngitshontshile imiphakathi lesela kakuvumi ubugebe ngoba yabe benzakele yikho izanupefa sozasavuma lokho kodwa kuyazakala ukuthi yiyo nankuke phela labantu batshayela izwe lonke sisiya kuma-bielections sibone iflabhusi belinyazwa honorable profa sibonile ikhezi belinyazwa o-honorable phulu vele kusebenza kwezanupefa ukuncindezela izizalwane zezimbabwe njalo kabavumi ubugebengalo kuwona kwabo abakwenzayo kodwa into nje yabe isegcekele.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngokhansila webandla le-CCC koBulawayo. Inhloko kahulumende wakwelePhilitane unkosikazi Elizabeth Truss wazise namuhla ukuthi usetshiya umsebenzi ngemva kwamalanga angamashumi amanelane kuphela 44 ekulesi sikhundla. Lokhu kulandela ukuzamazama kwemikambo yemali yakwelePhilitane ngenxa yemithetho yakhe egoqela ukwehlisa imithelo okubangele ukuthi abebandla lakhe lama-conservatives bamtshele ukuthi kumele achiye umsebenzi. UTruss uba ngumkhokheli weBhilithani wakuqala ukuphatha lesi sikhundla okwesikhathi esifitshane kanje. Kumbiko awethule emini uTruss uthe uzaqhubeka ephethe isikhundla lesi okweviki lapho ibandla lakhe elizakhetha khona umkhokheli omutsha. UTruss ungene embusweni ngemva kokuthiya umsebenzi kukamnumzana Boris Johnson laye ophume buthumuthumu esexotshwa libandla lakhe. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwelePhilitane njalo ehlaziya ezombusazwe umnumzana Tifa Dube.
Lolu daba lobunkobo ludaba olunzima kakhulu. Ukugazena noma ngithi ukubuyisa ilizwe laseNgilandi akusiko lula ngoba lapha iNgilandi babunkomo lilizwe elinedemokrasi kakhulu okungangokuthi nxa kuwukuthi ama-members of parliament bengavumelani le ndlela obusa ngayo bahle batshengisele sobala akufani labanye amazwe ukuthi ama-members of parliament bazefanele ukuthi balalele umongameli into ayikhulumayo kodwa lapha bakhangela into eqakathekileyo eyokuthi ilizwe ilizwe leNgilandi linzinze liyenelise ukuthi kube kuyinkolomi yayo lihlaliseke kuhle. Ulestrasi ngemva ukuthi sesabona lapha nothi kakhulu ezomnotho wathi ngemva kokwethula imithetho yakhe ezomnotho zawa kakhulu okuyo okube yimbangela enkulu kakhulu egcine sibona eqala waxotsha uso wakhe lo okhangela nezimali kukathi laye ngokunjalo ngokulandelayo layo yahamba.
Isimzwile esithi kuzakhethwa umkhokheli omutsha phakathi kwamalanga ayisikhombisa alandelayo. Ngubani okhangelelwe ukuthatha isikhundla sakhe?
Ukuthi kusasa ingcoba ngcoza babunkomo akukacaci kuhle ukuthi umbani uzothatha isikhundla sakhe ngoba into elekade ingakhangelelwanga kakhulu ukuthi yenzakale kodwa iloba nje kade ilokhu iyihlokoma injalo kodwa abantu kade bekecabanga ukuthi mhlawumbe kuzabe lobubelo ngendlela elekade ibusa ngayo kodwa-ke laye angazange avume ukuthi atshintshe lokhu akufunayo yingakho lakathesi lokho kungakacaci kuhle kodwa engithemba ukuthi emalangeni amabili amathathu kuzabe sekukhona omunye noma ngathi ama-front runners njalo ekuqopheni kuka-prime minister ongeyozangena ayisiki ukuthi kuyafanele ukuthi kukhethwe umuntu oyedwa kodwa kule ndlela yakhona i-procedure njalo efanele ukuthi ilandelwe mhlawumbe bazaba babili bathathu njengalokhu esakubonayo kodwa-ke okwakathesi kuzabe yinto efanele ukuthi yenziwe masinyane ayisoze ithathe isikhathi njengaleyo esabona yena uLuTruss nomunye wakhe ngesikhathi bezama ukuthi bangene ngesikhathi sokuphuma kukaBoris.
Yena uBoris sibona ibizo lakhe lalo likhona abanye bakhona abakhuluma ngaye abathi mhlawumbe engaphenduka kungenzeka yini lokho?
Kuyenzeka ephenduke kodwa-ke angiboni ukuthi engaphenduka uBoris sebengamfaka ibizo lakhe njengalokhu esizokubona nje kwesinye isikhathi ama-policies aphumileyo abayisebenze sebefisa ukuthi njengalokhu okwakithi eZimbabwe ukuthi abayisebenze bethi ayi umgalo wayengcono kukathi sekusaseyinto efana nayo abanye sebecela be-opta for uBoris ngenxa yokuthi sebebona engathi uLuzithasi yena ube ngumuntu ofike wangena wabe confused kakhulu nxa bekhangela mhlawumbe babona engathi akusela muntu oyabe e-properly qualified kuhle ukuthi ahole ilizwe yingakho mhlawumbe selengagcina be-opta for uBoris kodwa-ke khona uBoris nge-pressure angena kiyo angibona ukuthi yena sengakuyaphenduke futhi njalo kwezokuphatha
Umnumzana Tifa Dube isizalwane seZimbabwe esihlala kweLebhilitane uhlaziya njalo ezombusaswe. Inhlanganiso kahulumende weMelika ephathisa amazwe omhlaba ngenhlelo ezithiyeneyo zentuthuko e-United States Agency for International Development, i-USAID, lamhlanje inikezele eZimbabwe usizo lwezigidi eziphose zifike amashumi amane zamadola eMelika, i-$36.7 million, okuyimali ezasetshenziswa ukuthengela abalambayo eZimbabwe ukudla. Limali ifakwe ezandleni zohlangothi olubona ngokuncedisa abalambayo kumanyano amazwe omhlaba olweWorld Food Program, i-WFP. Izasetshenziswa ukuthengela uzulu eZimbabwe ukudla phakathi kwenyanga kamfumfu kusiya kumbimbitho ngomnyaka ozayo. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Ngesikhathi ilizwe libhekane lendubo ezifana lobhubhane lwe-COVID-19, ukuguquka komumo womkhathi, ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota, inhlanganiso le ithi izasiza abantu abangaba zinkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 700,000 abasendaweni ezithi Buyera, Wesa, Mutsi, Bikita, Chili, Nkayi, Mangwe, Lase, Mount Darwin. I-WFP le-USAID zithi zinceda kakhulu uzulu weZimbabwe ohlala emaphandleni ngoba ewelwe kakhulu ludubo lwendlala ecina ezithengisa impahla eqakathekileyo okwenza ubuyanga ugcine buqhela. Usizo lolu lugoqela ukudla okufana lamabele, indumba, lamafutha okupheka. Emkhosini wokunikeza lolu ncedo lwemali kwabe-WFP ngabe-USAID bathe bazasebenzisana logatsha lukahulumende olubona ngezisebenzi zenhlalakahle kaZulu. Umholi wesigodlo sommeli weMelika eZimbabwe, unkosikazi Alien French, uthi lanxa ilizwe lakhe libhekane lendubo eziningi ezikhangene lomhlaba kodwa lizaqhubeka linceda eleZimbabwe.
USAID is the largest government donor to the United Nations World Food Program, both worldwide and here in Zimbabwe. On behalf of the numerous vulnerable people that receive support thanks to the generosity of the American people, we want to express our gratitude today. In particular, we are jointly announcing
ukuze abantu bathole okokudla ngesikhathi lesi esikiso kunzima. Indubo zomhlaba sezenza kwaba nzima ukuba sincedisane. Njengele Melika sizimisele ukusiza. Namhla ngiyathaba ukuba sizakupha imali efika i-$36.4 million ukusiza ivela kuhulumende wele Melika.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Roberto Bolini, isiphathamandla se-WFP City. Inhlanganiso yakhe izasiza ukuba imuli zincedakale ngesikhathi sendlala.
I-WFP lelizwe leMelika zizimisele ukuncedisa kulabo abafuna usizo kweleZimbabwe. Loba nje sisiza okwesikhathi esincane sizaqhubeka sidinga olunye usizo ukuze abantu abadubekayo basizakale.
Isakhamuzi saseHarare umnumzana Alpheus Mapranga uthi ngabe lolu ncedo lugoqela labasemadolobheni ngoba kulezinye imuli ezidubekayo okwamagama ezingelamizi emaphandleni.
Lokho abakwenzileyo ngokuthi yebo ngiyabona bale ndawo zawo abazikhangelayo kodwa engikubonayo ngokuthi even emadolobheni abantu labo bafuna i-assistance yokudla ngakuthiwa bakufake bakhangele amadolobha ankhona ukuthi bakhangele kulezalukazi kulabantu abadala abafuna i-assistance. Yabona bangakhangela khonokho bangakulungisa kuzanceda umuntu wonke.
Imizamo yokuthola imibono kahulumende ngalokhu yehlule, kodwa kumaviki asanda kwedlula umphathintambo ukukhitshwa kwemibiko unkosikazi Monica Mtswangwa uveze ukuba eleZimbabwe lilokudla okwaneleyo. Usizo lolu luzancedisa imuli ezifika inkulungwane ezingamashumi ayisikhombisa 700,000 kwinyanga eziyisithupha ezilandelayo. Uhulumende wakele Melika uphinde wathembisa ukuba uzasiza ngezinye izigidi ezithoba munemunye zamadola 9 million ezasenziswa yi-WFP ngomnyaka ozayo eZimbabwe. Lumnyaka ka-2022 elemelika linikeze imali efika izigidi eziphezu kwamashumi amane zamadola 44.2 US dollars ukunceda uzulu weZimbabwe. Abe-USAID babika njalo ukuba selanikeza eleZimbabwe amabhiliyoni edlula amane amadola 4.2 billion yokuncedisa kuhlangothi ezijeneyo zempilo okugoqela ezokutholisa ukudla kwezempilakahle ezomnotho kanye lokukhuthaza umbuso wentando kaZulu. Ukucubungula okwenziwa ngabeZimbabwe Vulnerability Assessment Committee ZIMVAC kutshengisa ukuba abantu abafika phose izigidi ezine 3.8 million bazabe bebhekane lodubo lokuswelakala kokudla phakathi kukamfumfu kusiya kumbimbitho womnyaka ozayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafichane. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden ubikwa eselaye ukuba kuthathwe izigidi ezilitshumi lanhlanu zamabharela amafutha ezimota 15 million barrels asezipaleni zelizwe ezestrategic petroleum reserve athengiselwe uZulu ngenhloso yokwehlisa intengo yawo elokhu ikhuphuka. UBiden ubikwa esenza lokhu emizameni yokukhweza usekelo lwebandla lakhe phambilini kokhetho lwama-midterm elections, kodwa yena uyakulandula lokhu esithi uyakulandula ukuthi uthethe leli nyathelo ngalesi sizathu. Inkampani elungisa izimota zohlobo lwe-BMW iya kwele Germany ibika ukuba izatshala imali engangebhiliyoni lamadola eMelika $1 billion emsebenzini wokulungisa imota ezisebenzisa ugetsi kufektali yayo eseSpartanburg esigabeni seSouth Carolina eMelika. Izaphinda itshale njalo enye imali engaba izigidi ezingamakhulu ayisikhombisa ukuqhelisa umsebenzi wokulungisa ama-battery ezimota lezi kufektali eseduzane lelungisa lezi zimota. UZulu waseChad obetshengisela esola umbuso kaSale eKebzabo, inhloko kahulumende lamhlanje ubikwa etshise ama-ofisi yakhe asesigodlweni salelo lizwe. Abatshengiseleyo laba bafuna avisele intambo zombuso kuZulu ngokuqhuba ukhetho ngokuphangisa. Kubikwa kufe abantu abahlanu ekutshengiseleni kwalamhlanje. Kulabanye njalo abanengi abalimeleyo abahanjiswe ezibhedlela. Kulamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change, i-CCC, alimale kakhulu kulandela ukuhlaselwa kwawo ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bezanu-PF eMatobo lase-Insiza ngesikhathi ekhankasela ukhetho lwama-by-elections oluzayo. Omunye wabalimale kakhulu ngunkosikazi Jasmine Tofa omela iBulawayo Metropolitan ePhalamende owephuke izandla zombili. Bedlula isikhombisa abalimale kakhulu kulesi sehlakalo. Ababona ngokwenzakalayo bathi kuzaqhamuka udlakela olukhulu ngesikhathi sokukhankasela ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. ngobani abaphehla udlakela lolu njengoba ibandla elibusayo elezanu PF lalo lisithi abalandeli balo bahlaselwe ngamalunga ebandla le Triple C. Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Joseph Chuma owebandla lezanu PF endawonye lomnumzana Fortune Mlalazi ocubungula ezombusazwe. UChuma ochothoza indlela udaba lolu oluvezwa ngayo zintatheli zindaba usungula lingxoxo.
Ngesikhathi eziningi kakhulu nxa into bezisenzakala zingenzakala ngapha kuzanu PF akula muntu okhuluma ngazo, akula muntu ozabazayo. Ngisho ngabantu abantu bezanu PF bona so bantu kumele babazibonele bodwa. Kodwa nxa kwenzakala into nje encane ngalo ku-Triple C mayiwe so kungamadala sesikhuluma ngako emarediyweni kuzofika e-America kona ngabe ku-B O A all other media houses so khunywa ngakho. Khonaphana yikho umuntu khona ngingalishona kakhulu ngoba ishayiza lazi nxa indawo ngenxa yendawo liyabantu kakhulu kodwakona kubrida enyinzondolo leyi engayeyanecessary okumele ngabe lina liyangitha amenikhangela eRwanda ngayo igenocide yano yaqalisha yini into abebizenza umuntu ekhulumele eceleni eseredieni abantu belilalile. You do not understand ipower elilayo njengento abelezindaba nxa lipho ngokukhulu into eyi-reckless liye zithi kona abantu lalayo ke behlale beqhamana kuphela. Asizameni ukufosa umoya wokuzwanana lokuvuma ukuthi hayi nxa omunye ebone ngendlela embi akusho ukuthi lomuntu useyisitha sami yikubona kwakhe. Mina nxa ngibona ngendlela embi akusho ukuthi asiyamela ngasikhulumisane kumbe asiyamela ngasikhiphana namasawudo.
Ye baba Mlalazi, uyamuzwa lapho uyakhuluma ubaba uJuma uthi hayi labantu-ke abazintathele izindaba kanye lalaba abakhuluma ngakhonokhu yibangani bayabangela lokhu, kodwa-ke yikho yini kumbe kuhamba njani ngamafitshanzebe?
Ngingatsho wami umbono ngizaresponda nale indaba ekababa uChuma eyokuzama ukublame abanye abantu ngephutha elenzakalayo. Intatheli zindaba labo bonke abantu okwamanje bakhuluma ngale ndaba ngenxa yokuthi yenziwe. Intatheli zindaba kabazange bayecreate istory ukuthi uHonorable Thofa uchayo abacreate ngastory. Nabantu bezano abambe bayachaya uHonorable Thofa nabanye. Intatheli zindaba sezibika lokho okwenzakeleyo. Sibuyele Dube on this issue of violence. Akumangalisi ukuthi ibandla lezanu libehave ngale indlela. Ngoba vele nathi sizalwa sikhula savela sazalelwa phakathi kwayo izanu isenza iviolence. I-history yayo is well recorded. Nxa sikhuluma nge-violence yezanu asithi wonke umuntu wezanu uviolence, yikuthi nje i-structural or it's embedded within the organization ukuthi babe violence. UChuma ngumuntu engimaziyo, angizake ngizwe kuthiwa uChuma wenza iviolence. Nabazali bakhe uChuma nyabazi, kanizange nje ngizwe kuthiwa umdala uChuma wakwenza iviolence. Iloba nini? So balutshwana abantu esibaziyo ukuthi hayi ubani ulungile, kodwa sifisa ukubana basukume abantu abanjengabo uChuma bayikhondeme ngoba kunje kwenzakala izigigaba zonke lezi ezenzakala ethiwa zi-by-election. Ubuthungameli bezanu kabukasukumi ngitsho yena upresident bakhondema i-violence. Ubuhle bangikhona obezintatheli zindaba yikuthi ku-well documented sizibonile izimota zasemash east nabantu bangakhona izithombe zila, none of those have been arrested.
Chuma ngena khonapho uyamuzwa lapha uMlalazi uthi vele ibandla lezanu PF ngabantu abalodlame.
Yinto bengizama ukuthi ngikuchashe khona ukuthi thina ama-analyst lapha e-studio sifikashika ukuqhabanise into lokho ngikutho ngani yithi mina iye udlame lwenzakele, kodwa phela ngalisenzakala asidingi ukuze ukuthi sikuwe lapha phela ngoba sike senza ibhayethi lapha kobulawayo endlini kunapha eduze lapha kuwakuthelis bashaya abantu bezanupiyefu kulabogogo ababili lamanye amashikha amabili nabanye obaba nje abantu abathathu abanye baze ba-admitwa e-UB H lapha. Azange kube kukhulu endaba nale kuma-studio seven kuma-social media kwaba yindaba yangokhulu ngambijana yadlula yabo, kodwa kunabantu abalimalayo ba-admitwa elemzeni beach na even if you hamba ngabe inyathini ngale okhulu ngakho lapha ngiye ngona abantu abakushaya but siyakhumbula ukuthi after uzame element inyathini lapha kuba kushiyene nezamthe futhi achithele indlu lapha wapha ngizwe kuya about 4 days
yes yawuza kakhulu Juma kuya phambili lapha mlalazi kumele kwenzweni
wezukuya phambili ngendaba ye violence ikuthi silungise iculture yethu ye politics which is where esilenkinga khona abantu bahloniphane uthuma uma ngimbona ngimhloniphe njengesizalwane seZimbabwe sihloniphe abantu besifazana nalabo abavulnerable ubaba uthuma uyamazi honorable Thofa akungitshele Thuma ukuthi uma ungumuntu sibulopheleleyo usazi honorable Thofa uqalela ngapha ukumtshaya umuntu njengaye umuntu ongeke abulale ngitshimpukani kodwa ungambona kuphela uhlale ezisimayelela akubingelele
umnumzana Fortune Mlalazi uhlaziya ezombusaswe obexoxa endawonye lo mnumzana Joseph Chuma owebandla leZANU PF kunxoxo ebilawulwa nguGibbs Dube weStudio 7. Izakhamizi zakoBulawayo zibhekane lodubo lokwengezwa kokuvalwa kwamanzi kulandela ukucitsha kwamandla kagesi okumpompa amanzi asuka edamu leNyankuni esigodini. Kubika ubathabile Masuku.
Kungaleso sizathu ekhansile yalelo dolobho yethule isaziso sokukhuthaza izakhamizi ukuthi zisebenzise amanzi ngonanzelelo ngoba sebezabanjwa ngamandla ukwengeza isikhathi sokuhamba kwamanzi kulaleso esijwayelekileyo. Umnumzana Willias Dube umgcini sihlalo wenhlanganiso yeProgressive Residents Association eCountry Park uthi ikhansili kumele ihlangane lezakhamizi zibonisane ukuthi uhlupho lwamanzi lungaxazululwa njani.
Njengezakhamuzi zakoBulawayo jikelele besicela ukuthi amanzi sibe leplan B ngoba nganya mandlovu akwafa bakithi isebenza.
Unkosikazi Mthembe Mpofu isakhamuzi sakoBulawayo ukhuthaza abazali ukuthi labo badlale eyabo indima bengathumezi abantwana esikolo begula ukuze benqabele ukumemetheka kwesihudo.
Esikubonayo njengabazali ukuthi umkhuhlane wesihudo ngendlela omemetheka ngayo lathi silomlando ngoba siyakwazi ukuthi kuyathelelwana nxa omunye engabalawo. Asinanzelele nini ngesikhathi esiphakathi kobunzima bamanzi. Umntwana engagula singamthumezi esikolo ngoba ngokunye okwenza ukuthi umkhuhlane umemetheke lezikolo akulamanzi. Ezinye azila even amabhoholo. Ebesikukhangelele ukuthi ngesikhathi esinje ikhansili inanzelele izikolo lendawo ezinjalo kuzivikeleke emkhuhlaneni lo.
Umsekeli kaMeya wakoBulawayo, uKhansela Mlandu Ncube, uthi kabala lwazi lokuthi abekhampani yamandla yamagetsi ezTDC bazaqeda nini.
Uhlupho lwamanzi lubangelwe indaba yokuvalwa kwamagetsi eNyankuni Dam. Kukhanya kulento abayilungisayo abezisa, so sikhangelele ukuthi ekulungeni kwakho yikho izakhamizi ezizaba lamanzi khona, kodwa hayi kwezinye indawo amanzi ayaphuma sibili endaweni ezitshiyetshiyeneyo noma ipressure yabo iphansi.
Imizamo yokukhulumisana lesikhulumeli seBulawayo City Council uNkosikazi Nesisa Mpofu ibe liphutha ngoba ubengaphenduli ucingo lwakhe loba umbuzo ethunyezelwe ngeWhatsApp. Kodwa umbiko owethulwe ngabe-BCC osayinwe ngosaphethe isikhundla sokuba ngu-town clerk uNkosikazi Sikhangele Joe uthi izigaba zonke zedolobho lakoBulawayo kuza kuba lokuphazamiseka kokubuya kwamanzi kulandelwa ukucitshwa kwamandla kagetsi. Ngimele iStudio 7 yokoBulawayo. Ngubathabile Masuku.
O live talk asihluzeni bomama namuhla sixoxa ngomkhuhlane wemvukuzane ikakhulu ehlasela abesifazana eye breast cancer ngalesi sikhathi kunanzwa inyanga yokulimukisa uzulu ngalomkhuhlane i-breast cancer awareness month. Siziphethe ngokukhangela ebezihamba phambili. Ugatsha lwamajele soluvumele umnumzana Nelson Chamisa ukuthi ayebona usikhala labanye bakhe ejele. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguntungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri Zimbabwe.